eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 25 uMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubhubhe izalane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kweleBhilitane, iningi lazo zisebenza kwezempilakahle, zibulawa ligcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebehanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe.
Nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu iliqiniso kutsho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho, hayi sebeziboniselana bephakathi.
Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abaphiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lasebebulewe ligcikwane leli emhlabeni jikelele selifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,272. Kunjalo nje iningi lezisebenzi zedolobho leVictoria Falls selimiswe umsebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Inotho yalelo dolobho igxile kumisebenzi yozokwethekelelwa kwelizwe. Lona iselivaliwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe losebenza kuleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ongukansila njalo waleli dolobho.
I-comment abaphumelayo ukuthi umsebenzi oyenziwa yi-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words. Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakuma-safaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebehanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Umahluko okhona phakathi kwedolobho le-Victoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama-economies a-diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela ku-tourism.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakuma-safaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebehanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMosi wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangelwe ukubana balegcikwane leli. Ungasitshela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMoso yathunya High School abafika 45 including 2 abantwana bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela gibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama problems.
Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usechiye idolobho leVictoria Falls.
Umnumzana Ephias Mambume isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls njalo engukansila waleli dolobho. Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo se Plumtree High bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abawaphiweyo. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini isihlalo wabesifazane kubandla le MDC Alliance kuleso sigaba unkosazana Lindiwe Maphosa.
EMathibeleland South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owe coronavirus abaningi sebehlala sibili ezindlini endela bomthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahamba emgwaqweni xa ngikhangela kakhulu edorobheni leGwanda lezinsuku umuntu onke uyazi ukuthi xa one sechayela kusangenwa emgwaqweni izitolo sezivulwa ngo 9 zivalwa ngo one and hayi uhamba sibili kunjani kulimited. So mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotecte bona laba abahlala lapho.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijiyeneyo bayaluthola na loluncedo lezinsuku?
Lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanje emakhaya lapha izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i-2 kg yechukela i-140 RTG. So indlala kunzima lapha emizini lezindlini njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima wokuhamba ukuthi besuke lapha basuka khona bebuye ebantwini njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla. So into yonke imile ende lokho kutsho ukulamba okumangalisayo. Siyathola ama-report kuma-messages nsuku zonke emize elambayo abanye bengasakwanisi lutho. Lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga ukukhanya elabatha. Indaba yendlala inzima sibile emaphandleni emzini lapha.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo sePlumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi amane baqeda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba bahlezi ePlumtree ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla ngoba sathi sizibuza kuminister le team yakhe suka ku-health basithembisa bagqugquzela ukuthi laba bahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima abavunyelwe ukuphuma ngoba sase sikutshilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebanengangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengene emphakathini kungaba yingozi. So thina basitshela basigqugquzela kumhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomi liqiniso sokuthi ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebeziboniselana bephakathi ngoba singazi njalo ngoba njengomuntu engingahlala ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe ukuthiwa abakwanisa ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.
Unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini isihlalo wabesifazana kubandla le-MDC Alliance kuleso sigaba. Sizaxoxa ngodaba lunye kuhlelo lwethu lwezamaphandleni oyilo olulandelayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqale uhlelo lokuhlola uzulu igcikwane le-coronavirus ngobunengi ukuze kube lesiqiniseko senani lalabo abahlaselwe ilumkhuhlane. Iningi lithi alikholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi akukabi loyedwa ohlaselwe ileli gcikwane ezansi yemandebeleni. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo esiqoqelazo zithi lokho sihlalele evalweni ngomkhuhlane we-COVID-19 kungenani lembiko yabezempilakahle eveza ukuthi akula ngitsho leyedwa ezansi emandebeleni osehlaselwe yilo mkhuhlane. Abezempilakahle sebehlwele abantu abangamathumi amathathu lasiyangalombili kuphela kulesi sabelo. Osekuthe iningi licabanga ukuthi bakhona abahlaselwe yilo mkhuhlane kodwa bengakahlolwa. Umnumzana Nelson Gala isakhamuse gwagwe phansi kwendunoma Thema uthi basemnameni ngaleli gciwane.
Lapha kithi kasikezwa ukuthi ayikho kumbe ikhona ngoba kakula muntu okohloliweyo. So singathi kayikho kathi into le ikhona. Esingakujwe ukuthi into leyo asilaqinisi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Besifisa ukuthi ngakuya testwa abantu ukuthi sibone sibuthi into le kayikho. Kube labantu abatestwe. So sihlalela kade evalweni kona. Singabantu abaphonga utshona ezindlini siphuma nje kancane la buye lezindlini siyesaba ngoba umkhuhlane lobathu uyabulala.
Amazwi akagcizelelwe njalo ngesinye isakhamuso egwagwe esikhetho kwaziyo ngokuthi ungcube othi uhulumende kumele abhode ngezindawo ehlola abantu leli gciwane le-corona.
Mhlawumbe nxa bekule ndlela zokubana uhulumende angenelisi ukuthi kukhutshwe abantu abangahamba ngezigaba ngezigaba kuhamba kuhlolwa abantu batshele ukuthi babuthane endaweni ezinje abantu abahlolayo bafike bahlolahlole imikhuhlane mhlawumbe bangathola ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abantu abangabalayo le nto enjengonaleyo.
Osakhulayo Edson Masuku uthi kuyadinga ukuthi uhulumende athuthukise ezempilakahle ukuze izibhedlela zonke zenelise ukuhlola leli gciwane hathi ukuthi lokho kwenzakale koBulawayo leHarare kuphela.
Sesifuna ngayo kumbe kuyaba lo mtshini okhona ezibhedlela zethu lapha eduzane eGwanda kumbe eMthabezi ukwenzela ukuthi kungaba lo muntu njengani ngasezwa kuhle simgijimisele khona ngale etest ebone. Manje lapha eduze khanye akula mtshinayo khona ukuthi umuntu angaze egule siyapho kumhambisa eMthabezi kumbe eGwanda epho ngihamba phela ekhangela but imtshina akulalu akula ngisho.
Unkosazana Sakhile nathi udukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown sekulethe njalo ubunzima kulabo abaphila ngamaphilisi angatholakali emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni okufaka njalo impilo zabo ngozini. Laloba uhulumende sethe kwehliswa intengo yempahla ezitolo, Nkosazana Margaret Mkandla uthi lokho akwayenzakali.
Izinto siyazitola ezitolo kodwa kuyasidurela ngoba namhlanje impuphu sithenga ngemali ebuhlungu. Ithukile basibalisele u2 kg 120, i-cooking oil 170. Asifisele ukuthi ngabe kuthi izinto zihla. Sithola ukudla silezi ndawonye. Kuhlane luzwi laphi kuphile.
Unkosazana Gertrude Mhlanga eGohole uthi laye kakholwa ukuthi kakho lo yedwa osetholakalela leli gciwane kulesi sabelo njalo uthi kuzamela i-lockdown iqhubekele phambili kuze kube lesiqiniseko sokuthi lo mkhuhlane awusekho.
Kungabe kungaqinisekanga ngoba akekho osethestiwe asithestwa ngalowo mkhuhlane. Ngale i-lockdown mina ngokubona kwami ukuthi iqhubekele phambili kumbimiswe kuthi ngikuhlolisisa ukuthi ukuba khona kwayo kuyehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kumbe njani. Ngoba uma kusehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane akulancedo lokuthi sigijimele ukuthi ayimiswe kuvulwe. Kumele sinakekele impilo zethu.
Sebe ngamathumi amabili lasithiyaga lombili asebe tholakale belegcona le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele e-Studio 7 ngisegwagwe ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke asilalele nini uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Solani Moyo, yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland South.
Abantu vele basemuva kakhulu. Ngike ngathi nginanzelela ngiseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba kuphela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock bayasangena ema-town but phandle abantu bayazihambela abantu bayenza konke abafuna ukukwenza. Akubonisi ukuthi kulo mkhuhlane but thina siyazama indlela zokulokhu esibatshela. Bantu gezani zani sinesepa naleyo abanye bazakutshela ukuthi bona sikuthatha kuphi konke lokho kasinayo elithi sikwenza silasepa okugeza izandla and ngasinanzelela sibona ngani emavikini azayo kuzaba kuwesi kakhulu ngokubana abantu sekuyisikhathi bengasatholi zonke lezi zinto kumele bezisepa ngoba bazithola through kuba abantwana bethu ababuya eGoli manje kathezi njengoba kuva besibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu belidlala ngapha isicalisile okungene kakhulu ebantwini basemakhaya.
Ye, usikhuluma ngendlala, ungasitshela nje ngamafithane ukuthi abantu baphila ngani njalo kukhona yini abakudobha emasimini?
Engingakusho ukuthi bangithi indlala iyamangalisa lapho ikakhulu endaweni yasemathawuzi. Nginanzelele ukuthi khona abantu kabadobhanga lutho. Abantu ongaba kukhona nje betholakala ngoba madoda labantu ngabe holile nalowo muntu igwadla ngoba kulesithembiso sokuthi bazahola kunala maviki azayo sebekhulumele bahamba bedeliva ngama-village village abantu yibo abazathembela ukuthi batholele lo gwadla. Indlala ingenile kakhulu kakula lutho olukhona olwadotshwayo emasimini abantu bayalamba. Lempuphu layo igavumenti iyatsho ukuthi badilivele ezitolo kulezi abantu abalezitolo ezibhizo ukuthi bathenge. Okusimangazayo ukuthi nxa kuthiwa kabathenge bazathenga ngani nganalo masebenzi obhondi bazathola kuphi ngabantu ekhaya kabala mali yiyo uhlupho esilayo. So indlala ingenile kakhulu ngoba kutsho izini sesikhulumela la yendlala ezinkomo inkomo seziqalile nokucuba ngoba kakula lutho njengoba izulu lingananga sokwenzakala ey'nkomini sokwenzakala ebantwini lobunzima obukhulu kakhulu nxa igavumenti ingathathekanga amanyathelo okuthi izame ngendlela eziningi ngokuthi laba abasincedisayo besincedise mpela kakhulu.
Ye, manje izikolo ke nxa kuwukuthi zingavulwa ubona kungahambe kungaphileka yini abantwana besiye ezikolo?
Hhayi, okwezikolo kona kasikhulumi. Okwezikolo kangiboni kulo mntwana ozaya esikolo. Ngingakhulumeli mayelana le ndlala, ngikhulumela izinto okubhadala i-school fees. Akula muntu olemali njengoba nangitsho ukuthi thina ikakhulu singabantu labana esibhenefitha ebantwaneni bethu labafowethu labomama labobaba abase-South Africa njengobana kathesi bevalile kuhleli kungela nenzuzo ebuyayo ngapha eZimbabwe. So nethemba lokuthi isikolo umntwana nje okuthi esikolo ngapha kunendlala. Okwesibili, akula le mali obhadala i-school fees. Konke lokhu kuyahlangana together. Mbona ngani hhayi isikolo kuzoba nzima kakhulu, kuzahamba ababili abathathu ngendlela engibona ngayo, ikakhulu kulaba abasekuma-grade 1 kuzokwefika ku-grade 4. Ngile themba lokuthi umntwana ngeke sikhone ukuthi ehambe ngoba ngomanje indlala isikhona siyazibonela thina abantwana. Uthola ukuthi labantwana ekhaya umakhelwane sokumele ukuthi la ubone iplanti uyenze njani ngoba ngomunye kade ngikhuluma nokhansili nje izolo ngimtshela ukuthi sicela ekhangele kakhulu laba asengani sokuqalile ukuthi kabatholi lutho sibone ukuthi singazama ukuncedisa njani ukuthi lokho esikudobhayo lathi sikhona ukuthi sibanike khona okungama-10 kg empuphu ukuthi labo babambe ithumbu ngoba kunzima sili babazali.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Engingakusho kubalaleli bakithi, bantu bakithi sisebunzimeni. Ubunzima esihlangana nabo sobunzima bakho kuphela ubuqondane lelizwe lonke. So sicela ukuthi abalolutho bencedise abanye abanye lalutho. Kube sesingakhohlwa uNkulunkulu ukuthi esihawukele sithandaze ukuthi khona umkhuhlane lo uhambe uphele ungabi khona. Njalo sicele futhi ukubana laba abadobhayo kakhulu nxa silama organization aholisa ukudla singakhethani ukuthi sinika bani sincitsha bani sinika neni ngoba singabantu banye sidle ndawonye ngoba konke lokhu kufikile kufikele isizwe so esikhona singakhethani ngokwamaphathi singakhethani ngokuthi wena ungumntakabani ungubani. Konke ngithi khona ikakhulu kubosebhuku lezinduna abantu bonke ngabeni zamani osilime ngezinyawo sincediseni abantu ukuze sizwe sakithi singahlupheki. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ube lo busuku obuhle.
Ngiyabonga baba bani, lani libe nosuku obuhle.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezisiphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala.
umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sicubungula okwenzakalayo kuleli dolobho ngesikhathi iningi labantu liku-lockdown.
Ukhangelele lapha kakhulu njengoba sokuthe kwangezelelwa amadanga okuthi sihlale ezindlini singahambahamba, nakho okuqakathekileyo okumele sincedise ngakho kubuze sincediswe ngokudla kakhulu, ngoba abantu bakhanjiswa yikuthi akulakudla, abanampuphu, kule ndlala empuphu ezindlini lapho okulethela ukuthi kuze kube nodlame, abantu bahlukuluzane ezindlini, bese siba nalokho okukhangelela ukuthi abantu bayalwisa ubaba nomama labantwana, bese kusiba nodlame ezindlini.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho?
Khangelela ukuthi uhulumende ngabe uyasincedisa, ancedise lokuthi impuphu lezi ezifikayo abantu bazithole, ngoba kunje silobunzima bokuthola impuphu. Kunje nje bengikhona kobhango engihlala khona eduze kwegrosa yakobhango, sehlulekile ukuthenga impuphu ngoba kasilamandla, ithengwa ngabalamandla. Izalokwazi eziningi labantwana abaningi babuyele ngekhaya bengalakudla, okuphose sebezabamba inyanga bengalampuphu, ngoba kungayiwa ezitolo lapho ama-lines akhona kuba abalamandla bathatha impuphu. So siyacela ukuthi uhulumende abone ukuthi ukuze sinqobe abantu bahlale phansi ezindlini ngabanikwe ukudla. Ngiyabona eHarare bengikhangele emashonaland bephiwa ama-food hampers, akunanzelelwe abafelokazi, kunanzelelwe imuli zonke ukuthi ziyancediswa lentandane ngokuphiwa ama-food hampers bancediswe ukuze bahlale phansi. Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi uyancedisa kobulawayo, ngoba angikaboni ama-food hampers ephiwa. Bengilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi, kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha kobulawayo, kodwa ngingakakuboni kusehla kusiya phansi.
Sesikhangela okunye okuningi okumele abantu bekusebenzise ukuzivikela ekutholeni igcikwane le-coronavirus. Kuyatholakala yini amanzi okugeza izandla lokunye okuninginingi?
Asonelisa ukuthenga ama-sanitizer, even isepa yokugeza sonelisa, isidura kakhulu. I-2 kg nje isingena kuboma 100 pound, 200 pound. So siyehlule kukuyithenga, yikho kuzakwenza ukuthi singanqobi lomkhuhlane. Ngakunanzelelwe lokho kuqakatheke kakhulu ukuthi sincediswe ngama-sanitizers namasepa abantu baphiwe bageze. Ngiyazi bobulawayo silamanzi, kodwa nxa silawo amasepa sizazama ukugeza, sizame ubungcono bethu.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakethukani ngesikhangele inhlobo zendaba. Sokubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kule Bhilitane. Iningi lezisebenzi zedolobho leVictoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.